Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 Nhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impahla ezitolo ziyazisilela kulandela ukwethulwa kwomthetho ongavumeli ukuthenga lokuthengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Ingathi kwakathesi akula sitolo esingelalutho, kodwa ungananzelela lokho ngikunanzelela ngangangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu kukhanya ungathi impahla ziyehla ziyaphansi.
Mayuyu balaleli, lamhlanje ke ngumhlaka 29 hatshi mhlaka 30, izakhamizi zemaphandleni zithi zididekile engqondweni kulandela umthetho osungulwe kuleviki ovimbela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Kuhlelo liphuma lendaba sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe, sixoxa ke ngodaba lokukhulumisana okwenziwe zinduna zemandebeleni lomongameli Mnangagwa.
Ufisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuze kamthwakazi usesondele, bangakhalazi ngapha nangapha nangale, kodwa mababheke phambili ukuthi hhayi leli lizwe lokuhluphekela igibhithe kamthwakazi siyaphuma kulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impahla ezitolo ziyazisilela kulandela ukwethulwa kwomthetho ongavumeli ukuthenga lokuthengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Sixoxe lomela isigaba seSouth Attorney Harare umnumzana Peter Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani umumo lamhlanje ezitolo.
Lo usetshenziswa 142 of 2019 usuyenza ukuthi khona abantu babezayanga, abantu bengahli ezindlini. Kathesi amasupermarketi amanye wonke abantu nje sebezigibhela izinto zabo bayozibeka lapho ababeka khona. Amasupermarketi amakhulu lawa njengabo-OK, ungangitshela wena ukuthi khona i-1 kg eyamathemba iyenza $100, umuntu yehola 300 kumbe 200. Kuyabe kusitshoni khonokho? Siyasinda njani elizweni eliwome kangaka? Abantu laba abasibusayo angazi ukuthi bayakuzwisisa into abayiyenzayo, kumbe bona bangamasela abasuthayo abantu bethu sihlupheka kangaka.
Manje abantu kodwa bayathenga yini izinto njengoba usitshoni ukuba sezidula kangaka?
Akula muntu othengayo. Nxa ungangena koke iTM Ospa obana amasupermarket amakhulu, abantu bayabenyikinya amakhanda nje kuphela lezimele esupermarket. Uyazwela usizi abantu, uyabona ukuthi khona abantu kathesi sebeduveka, akuselanto ehamba kuhle, abantu bayahlupheka. Mina nginabantu abayanga ikukonstituensi yami, bayaduveka abantu mnumzana, asifuna ukuqambelana amanga. Kathesi lo mumbu uhulumende sesithi khona labo abalima umumbu hamba liyothengisa ku-GMB. U-GMB uyabethenga le mali ephansi kakhulu, kusho ukuthi khona ama-private players labayanaka basakwanisa ukuthi khona bathenge. Lo into leyi iziswa ubuhlungu, yazi ukumela abantu sokuthengisa ukuthi khona sokubuhlungu, ngoba nxa ukhangela abantu ungangena ko-OK. Ngibisuke khona mina namhlanje, sikhangele nje abathanda utshwala labayana, i-whisky i-red label isitshaya $300, i-750 mils. Kathesi ungitshela ukuthi khona shuwa isinkwa ngibuthole mina sisenza $8.90. Kuyabe kusitshoni khonokho elizweni elithiwa khona le-independent.
Ye, kodwa sizwa kuthiwa isisindo semali eya yona le Zimbabwe ama-bond notes isingani sesiqinile nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Kungakutshengisani lokhu kodwa izinto zona zithiwa ziyadula?
Baqamba amanga kula ibhondi nothi kuyini bona abasebenzi iRTGS kuyini okuthiwa iRTGS imali yini kube imali yabeyitransfewa usebenzisa ukuthi kona ibe suke kubhenki siya ngaphi kumbe kuma-suppliers akula mali yezimpako bakhuluma emoyeni so kuyaqinani yinti kuyini okuqinayo kona kungekho akula mali yezimpako la ibhondi nothi abalitshoyo lelwane litsho lutho ayiso mali imali ayikabi khona bakhuluma umoya so find ukuthi kona abantu nje makhaza alabana ama hard dealers baloko besebenzisa iUS dollar akulantshwa abayibhandileyo lapho ngoba laba abantu abanye abayithengisa izinto zabo bayazithengisela la le hard currency ngoba imali yokuphela eyikutshoyo ukuthi kona iUS dollar le ayisoze iye ndawo uyabona ayisoze icitshwe ukuthi kona siphumile but ibhondi akula bhondi how do you say umuntu abethengisa into zakhe ehambe eAmerica ehambe eSouth Africa wayehoja into zakhe sezi-foreign currency ubuye umtshela ukuthi kona thengisa nomoya kutshoni khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MDC. Kobulawayo khona kuvikwa isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu nxa siqathaniswa lemali yeZimbabwe. Kodwa izitolo lakho kuvikwa kungamanga kahle. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, umumo obulawayo mubi kakhulu singathi ndekule kuqalise khona phana kubo Tuesday kusuka kuzofika lamhlanje. Umumo awutshintshanga esikunanzele ukuthi indaba le storage esitshale sesifakweyo esithi u-SI-49 lo yena abantu bangasasebenzisi forex sebenza ibond RTG. So kwenzakele ukuthi ezitolo kusangeneka kusathengeka into engayenza sicansile. Ungananzela kuhle okukhanya kwenzakele ezitolo kukhanya abantu bezitolo barethile nge-black market lanxa bengasathathi leyana imali emzini i-US dollar kumbe i-rand kumbe ipula but bahle barethe ukuthi bathole indawo eziningi into eziningi zi-ranger between 10 times and 15 times kuloku nzima silokuthi obontabo akusabambeka izinto and kuze kube lula ukuthi aluba bekuthiwa abantu bavunyelwe ukusebenzisa imali emzini bekuchipa so okokukhona ikuthi khaya ngathi kulokukhawulisana sibulokuthile okuthi abantu le decision ethethwe kumbe lo mthetho ofakiweyo abantu bezitolo abawuthokozeleli ngoba bayatsho labo ukuthi balohlupho lokuthi izinto lezi abazithengisayo ezinye vele bathi bezihotela babazihotela khona babesebenzisa imali emzini pho ngaso xa bengasayisebenzisi abasazuzi inzuzo kufanele bayizuze ngobona kuqala babesazi bazi bethenga le bazabuye bethengisa ngemali zemzini so konke lokhu sokuluhlupho emafamasi lapho imithi ayisathenge ngoba kuqala efamasi okungelahlupho ubungena nje efamasi ukuthenge nge-US kuchipa kathesi befuna amabhondi but uthi uyagayela ibhondi imali yakhona abayibalisayo tolkthi vele iyabi i-more than 15 times kwezinye indawo iprodact ongayithenga phose ngemali ephansi so hhayi kulokhu nzima abantu abasakwazi babambe ngathi bayekele
sike saxoxa labaseHarare bathi kwezinye izitolo impahla vela akusela usuke wabona yini isitolo esingelalotho kumbe silempahla elutshwana kakhulu khonapho kobulawayo
ngatokakathesi akula sitolo esingelalutho kodwa ungananzelela lokho ngikunanzelela ngangangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi zingaze zithengwe zikhanya ungathi azisabiselwa ngendlela yakhona kodwa azikho sibe izitolo esingathi ngathi zasilalutho kodwa iqiniso yikuthi impahla zilokhu zisobela ngambona ngathi okwenzakalayo zena ezazifakwe emashelfini abantu zingathengwa khanya ungathi akusasabiselwa ukuthi ufakwe so ngazoku ziphela ziphela kuyagcina nje kuphile okungaselalutho so ke lolo hlupho siyalibona ukuthi xa uhulumeni engatshintsha ngengqondo kule ngozi yokuthi sesibuyela ku-2008 ozangena esitolo ungatholi impahla ngoba kuqala wawungena uthole kule nkuni uthole kula maputhi la makhondomu into wawuzithola ngo-2008 ngibona ngathi siyakhona pha
manje nxa abantu bekhuluma lapha emgwaqweni izakhamizi zithini
izakhamizi imkhumbulo yabo iyahlanganisa yalelahle sibona ngathi into yokuqala uhulumende iphutha lenzileyo ikuthi afake umthetho ahlathe umthetho lowo awuqalise khonapho khonapho yili phutha abalenzileyo ngoba izakhamizi ezinye zithi hhayi engxenye kungasinceda lowo khisho kodwa abantu into abakhala ngawo kakhulu yikuthi umthetho lowo ngawuthi ufakwe abantu banikwa isikhathi uthi engxenye uthi hhayi ngo-January 1 sizafika kwi-situation yokuthi sabe sesisebenzisa imali yangabemzi ngoba uhlubo olukhona kathesi kuthiwa sisebenzise ibhondi kumbe i-RTGS but iqiniso elikhona yikuthi ungahamba kathesi ebhenki ukuthi ufuna ibhondi ibhondi yakhona yikho uchaya umthetho uthi imali ungayisebenzisi i-US dollar uthi irand lingasebenzi uthi ipuli ingasebenzi fana sesiye ebhenki sengisifuna phela imali yami le ngibhenki le ukuthi
unike isibondi lelo ngiyelisebenzisa lebondi lakho nalikho so senze njani kulabanye abantu for instance onxa uthenga ifuyo elikadesi bakutshela ukuthi i-RTGS asiyifuni iswipe asiyifuni bathi letha imali ibhondi ngokwalo bondi lakho nalikho zikhona izitolo ezidimanda khonokho so iluhlupho olukhona ukuthi uhulumende ufake umthetho akusebenzisa imali leyi kodwa leyo mali ingekho lit akwenza ingqondo so izakhamizi yakubona ukuthi into ezingohulumente ethi khonapho khonapho lapho esibile uhulumende kade ngisangukuhlonipha abantu.
Aloke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende usethule elinye njalo ixakela lomthetho statutory instrument esizenza kube licala ukuthwala umumbu usiwe kwesinye isigaba kumbe ukuthengiselana umumbu kungelamvumo kahulumende. Lomthetho usolwe ngabaningi ababalisa umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthetho lo sithe siwuzwa sacabanga ukuthi engxenye bazi somela ngobana ngendlela ethi lonyaka kome kakhulu abantu zabavunanga lutho. Owesibili kunjalo izinto zikhwelile phakathi kwezinto ezikhwele kakhulu yimpuphu oyikuthi impuphu ikhwele phakathi kwesomiso esikhulu kakhulu. Ngakho-ke besicabanga ukuthi uhulumende uyazisomela ngoba yitho isikhathi sokuthi abantu basizane ngamabele khathesi. Manje nxa sekubuya lalo umthetho esingakwazi ukuthi umthetho ocatshwa ngengubani othi umumbu abantu bangawuthwali besuka ngapha besiya ngale kumbe bangawuthengisi bebangathengiselani umumbu wonke uye e-DMB ngibone ngathi kuyimhlamba lokweyisa abantwana beZimbabwe. Uhulumende nxa esesenza njalo inhloso yakhe isibonakala ukubana uvele uqonde ukuthi abantu babulawa yindlala. Lowo mthetho xa ukhona ngomunye wemthetho to esangene phambeneyo odlula konke okungaba khona ngoba umumbu yisona esiqokoqela sokudla kwabantwana beZimbabwe.
Manje ngokubona kwakho umthetho lo ungawujonge ukwenzani? Bona babona ngani uzaphathisa na isizwe njalo ubona ngani zingaba khona yini indlela ezingayenza ukuthi umthetho lo uphathise isizwe?
Angiboni ukuthi kuzaphathisa isizwe ngayiphi indlela. Indlebe yami izwa ukuthi kuthiwa laba abalimayo yibo abakhala ngokuthi umumbu wabo kawusathengwa kuhle, bangathi bawuhambise e-GMB kababhadalwa masinyane, kodwa-ke baphisa ukuthi umumbu wabo uthengwe endaweni eyodwa nyawo njengegolide nochinda mhlawumbe legwayi lanxa iy'ndawo zenazakhona zithe qaqa ezegwayi. Umthetho lo ngomunye wemithetho ezama ukuthi ujabulise mhlawumbe abalimi abathi umumbu sizawuhambisa endaweni enje sizathola imali masinyane. Kanti kube kanti-ke lowo mthetho okuhambisa umumbu e-GMB kumele kube ngabalimi abakhulu kumbe laba abalokuthiwa yi-command agriculture. Thina esizilimela emakhaya ngithola nini uhulumende lovele engakazalwa sasikwazi ukuthi amabele siyaphanana kumbe siyathengelana sizesintshanela ngembuzi ukuthi abantu bangabulawa indlala. Kangiboni ukuthi ikhona enye indlela engaba khona ngaphandle kokuthi amabele wona lawo othiwa kawuhanze e-DMB uhulumende uzabhodela ngale engabhadalanga labalimi laba abawuhambisileyo abe sewusebenzisa-ke esesenza khona kuthiwa i-drought relief kodwa abanikazi benjani bengawubhadalelanga. Uvalela abantu ukuthi baphilisane bona bodwa njengokuhlalisana kwabo. Ufuna ukuthi adinge udumo ngokuthi amabele angaba se-GMB usezawalandela ngoba yinkampani yakhe enza akufunayo, ancenge ngawo abantu, adinga ngawo amavoti. Akusoze kusisize ngoba kuzasala ukuthi abantu bagcina bekhangela umhlaba jikelele ukuthi ubancedise. Angiyiboni enye indlela ngaphandle kwayona le ukuthi mhlawumbe uzagijima ayewuthatha futhi abesehambeni abantu emawadi eqalisa khona emakhaya ukuthi ulaka lwabantu lwehle emadolobheni indawana ezikhethiweyo. Lokhu ngokuphozisa ulaka olukhona elizweni, hhayi okokuthi ngokokuphilisa abantu.
Yona indlala iyinjani lo umnyaka, ikakhulu sikhangela ukubana kathesi umnyaka usuwedlule inyanga eziyisithupha usizafika emaphethelweni, kunjani kodwa emasimini lapho lezindlini?
Hayi, emasimini kasikhulumi nangakho, kasikhulume ngezindlini. Ezindlini kakusadliwa, iqiniso yilona lelo. Ngendlela yokuthi njengoba ngithile abantu abavunanga tjola abasemakhaya ukuthi bahambisela abasemadolobheni okuncinyane, ngabuye ngatho ngathi impuphu ikhwele ngezilinganiso ezingakaze zibe khona eziyisimanga emhlabeni. Kunjalo nje abantu kabasebenzi imisebenzi kayikho, lanxa imisebenzi ikhona laba abantwana abasebenzayo iholo labo vela lihambelani ngitsho nokuqonga kwentengo. Ngakho indlala yindlala abantu besidla kanye mhlawumbe abalenhlanhla njengentsha engelamnikazi. Eqinisweni ukuthi indlala ibhahile ngoba le mali khathesi lalaba abala abantwana phandle kwelizwe akade bebathumezela umnyameka abayirandi beyipula kumbe liyusa lelo kalisebenzi. Abantwana babulaza indlala ezindlini abantu beqamele amarandi ngobana uhulumende lo vele uzwelo kalalo. Indlala iyanuka, indlala ibhohile, indlala izaphuma lezidumbu zabantu.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshesho.
Izakhamuzi zemaphandleni lazo zithi zidideke ingqondo kulandela umthetho osungulwe kuleviki ovimbela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Okuningi sikuzweni kunthathele izindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda.
Lokhu kuza ngemva kokuba intengo yempahla ezitolo ikhuphuke umangalisayo ngemva kokwethula komthetho lo owe-statutory instrument 142 owengabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Iningi lezakhamizi ezigqoke lo msakazi we-Studio 7 ziveze ukudala ngenyathelo elithethwa nguhulumende. Unkosikazi Agnes Dube weDema koMzimuni uthi iningi labantu lithole nzima njalo baboni leli nyathelo liguqula impilo kaZulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende alincedisi ngalutho, ongalamali lokhe sele enzalo engalamali. Njalo elinyathelo lakhona ngeke lilithuthukise ilizwe. As long ilizwe lethu lingalamali siyabe silokho siphakathi kohlupho. How many years silo hlupho lemali? Akula lutho olwenziwayo, akulo. Kungaba ngwe-two days, kungaba ngwe-one hour, kungaba ngwe-second, but siyabuyela futhi khona lapha.
Unkosikazi Sakheleni Ncube westezi ewilonki uthi kalathemba lokuthi limali izawuguqulwa umkhonomo welizwe, esithi limali izaphela njalo amandla njengemali yohlobo lwama-barriers checks.
Laphana kwahamba so kwagcina ama-barriers check esiwa okuzwayo, so sesabela ukuthi kuzaphinda kube njengakhonokuyana futhi okwama-barriers check ngoba lokhu kunzima. Sibona ngakho, singatho njalo, sabona ngakho kwakathesi vela silathemba lokuthi kuzatshintsha kusise endaweni elungileyo ngoba siphakathi kwendlala, asikwazi, sididekile emakhanda.
Umnumzana Alec Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sengameni yophondo uthi lawo esabela ukuthi idola laseZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa ngoba uhulumende engenanhlelo zokwenza imali.
Izinto zingaphonguba ngeze sivuka mpunzana, kuyaphambanisa kakhulu inhlelo zebhizinisi. Singakhohlwa ke hlabe Zulu ukuthi sike saba sesikhathini sokuba lezi mdola. Kato kwenza saze sathi thina asiqalisenini ukusebenzisa i-multi-currency system kwakuyini? Sasisemumweni wonalo ukuthi sasilezi mdola elaphelelwa ngamandla. Okokusebenza mina kangiboni ukuthi kuzasebenza.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Betty Spanda uthi intengo yempahla ikhuphukile ezitolo njalo kalathemba lokuthi lumthetho uzathuthukisa impilo yakhe.
Lapha vele kasikaboni ukuthi kwenzani.
impupho ziqansile asilasenti ukuthi imali yakho nalo ukuthi sithenge sizayithatha apho ayi sisakhangele sikhangele so ukuthi kuyanga silovalo ngoba kuthiwa yake yakhunithwala uhlamvu lombhobho ihlezi lokhu iqaphisa amadlebe laphana sikhathe sivela sesesibona ngazathi khona kuyana sokubuya asakazi bakithi.
Unkosikazi Juliet Ngiwani ngumqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ. UTuzulu kumele anikeze umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ithuba lokulungisisa umnotho welizwe njalo uveze ukudana ngabezitolo asebekhiphe impahla ezitolo.
Ezitolo abantu sebekhiphile i-special amakhemesi lama shop akadela impahla abazithengisa ngemali yaphandle kwelizwe. Sebehle bakhipha impahla lezana bazifihla. So ikhwesi kwesabela ukuthi izitolo kuyasala kungela lutho. Abezitolo sebefihlile. Siyethemba nje uhulumende uzakuba le nyathelo lokuthi lokho kungaze kwenzakala. Ngoba nxa kungenzakala kungaba kubi amashop ungasala uthengisa inkulu.
UMnumzana Msizi Gumbo ucubungela ngezomnotho. Uthi leli nyathelo liveza uhulumende osephelelwe ngamaqhinga njalo kalisoze liphumelele.
Kusegcekeni ukuthi khona lapha sibuyela edulweni esake sabayilo njalo kuyadanisa ukuthi khona abakhokheli bethu abenelisi ukufunda isifundo ababalaso. Into seziqalisile uphela emashelfini ngoba zithengiswa ngale mali le engumule engathengiyo. Akula ma-prizes azakwehla ngoba leli bond not kumbeni zimdola lijujuka daily.
Urhulumente weZimbabwe uthi leli nyathelo nelinye lamaqhinga okuthuthukisa umnotho wakuleli kungenani lokuthi into ngempahla ezitolo iyayiqonga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Abezemidlalo yokulibazisa uZulu etshiyeneyo bathe gwaqa namhlanje embuthanweni omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka oweRoyal Bulawayo Arts Awards 2019. Le imidlalo ibalisa abahlabeleli abaqumba-qumba uZulu okuthiwa ngama-comedian ngesilungu labakamabonakude abama-TV labo bakhona abaqanjiweyo. Asazi-ke ukuthi ngobani abazathola-ke izicoco kodwa siyabafisela bonke abazazithola lalabo nje abaqanjiweyo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ye ungasitshela ukuthi ubone njani lokho kwenzakeleyo ukubana uMongameli Mnangagwa ehlangane lenduna zesigaba seMandebeleni lenkabazo?
Into okuqala engayitsho ukuthi lesi sehlakalo sibonisa ukwethuka nokungazethembi kukahulumende kaMnangagwa ikakhulu ngendaba ephatha umthwakazi imvelaphi yakhe nomlando wakhe ikakhulu kusukela ekubuseni kwayo izano ukuhlukunyezwa nokubhujiswa kwabantu okwaba khona ngesikhathi sombhuqazwe weGugraund. Lokhu ngikutsho ngoba enyangeni ezintathu uMnangagwa usenze imihlangano emibili khona phana emzini wenkosi osobizwa kuthiwa i-State House manje kuxoxwa ngodaba olufanayo okungabe kukhomba ukuthi umzamo wokuqala lo azama ukwenza ngokuqogelela ndawonye abantu abathile ababiza ngokuthi Matabeleland Council awumphanga izithelo lezi azifunayo. Yikho-ke sekuze kwaba khona lo mhlangano wezinduna.
Ye, kodwa ekuqaleni ube ngani ngumuntu ongafuni lokukhuluma langakho. Siyabona laphana wake wabuzwa zintatheli zindaba eDavos wala ukukhuluma ngodaba lona lolu, wala njalo ukuthi kasoze axolise. ukuthi kungakukhona yini okumenze waguqula ingqondo.
Ye kuvele kunjalo khona ukubeka kakuhle ukuthi le ndoda ekuqaleni yaqala ngobunke arrogance ethi ngeke ayabuya ivumbule leyo ndaba iwater under the bridge. Kodwa siyambona manje uyaqhaqhazela ugijima agcwala iguma lonke ufuna ukulalela, ufuna ukulalelwa ngalolu daba. Isiyane lethendele ngeke likhale ligcwale iguma nje kungazange kwaba khona okuthile elidibane lakho esicukwini. Lisuka lenze njalo ngoba lethukile. Kusho ukuthi kukhona ke okumhlokozayo umnangagwa okwaziwa nguye laba abomthetha phansi wakhe asebemngcwebe indlebe bamtshela ukuthi sukuma ngokuphangisa wena udibane lezinduna ukuze ukwazi ukucima umlilo lo ozayo. Uyalizwa ikhoza lomlilo khona lapho baswa khona liyamshisa. Wenza kanje nje usekuzwela ukuthi kukhona luyeza luyenyenyela. Themba labantu bakamthokazi ma bebona khona okokwenzakalayo mabangazithatheli phansi. Minengi imizamo yabantu enziwayo eminye ungayidelela kodwa abantu abaningi babasha umlilo welongwe ozothi noma ungawuboni ngamehlo kodwa ngaphansi uvutha ungabeka unyawo lwakho phezulu ucathuke.
Manje kungakutshengisani lokhu okwenzakeleyo ukuthi induna zona zingagcina lazo sesesikhwameni sakhe na kumbe kuzatshelwana amaqiniso kugcine kulungiswa indaba yegugurawondi?
Angikholwa mina ukuthi izinduna zizophetha zisesikhwameni sakhe. Ekuqaleni bekungathi angizethembi kahle kodwa kuthe ngemva kubona umbiko wazo obeyinkulumo ethulwe phambi kwakhe nomnangagwa ngizwe ngibekeka isibindi phansi ngathi isibindi kidi hayi kanti azelwa amakhosi kithi zikhona izinduna zisasenamasende. Kuyabonga kakhulu lokho. Engibonayo-ke ukuthi endaweni yokuthi azifumbathe azifake esikhwameni okuzokwenzakala ukuthi lo mlilo engithemba ukuthi uyabaseka uzondlondlobala ngamandla. Ngibonile ukuthi uzamile ukuthi ahlukanise abantu phakathi wathi izinduna zikamthwakazi ezise-Midlands mazivale umlomo zingakhulumi. Angakwaziyo ukuthi abantu laphana bebengabuthananga ngenxa yokuthi bazinduna ezivela emathebeleleni ngokwemingcele khona yona lethi emathebeleni north south iphelela lapha. Abantu bakamphakazi bathe chithisaka bakhona base-Midlands thina sinje ngokudabuka kwethu kongumba nasise-Bellingwe noma ngiye ngazalelwe etsholotsho. Bona labona abantu izinduna kithi ungumbani izinduna ezinjengabo omafala omachazi izinduna ezinjengabo obunina osogwala ogwesela ezigcwele lapha e-Midlands kubojombe osilobela olwagwelu. Izinduna zikamthwakazidlizana bezinalo ilungelo ukuthi ziyebuthana lezi zinduna ngoba yizona ezabhuqelwa abantu babulawa nge-Gugrawund. Kumele zihlangane zibonisane nabanye babo ababulawelwa abantu. Yikho-ke engibonayo ukuthi kuzomehlula lundoda loko kwinto kuzophetha kusilethele impumelelo efunwa ngabantu. Asifuni ukulungiseke ngeyakhe indlela, sifuna kulungiseke ngendlela kamthwakazi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Kubalaleli ngiyavalelisa kodwa ngifisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuze kamthwakazi usesondele. Bangakhalazi ngapha nangapha nangale kodwa mababheke phambili ukuthi hayi leli lizwe lokuhluphekela igibhithe kamthwakazi siyaphuma kulo.
Hayi, kuyezwakala, isibongele kakhulu. Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcweti ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Kwezemidlalo ngamafitshane, iqembu lama-Warriors lilomthwalo onzima kusasa lapho elizadibana khona lele DRC emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations. Leli qembu kumele linqobe le DRC ngemiklomelo ethe xaxa ukuze lenelise ukuya kuhlandla elilandelayo.
Izolo abadlali beqembu bebethe abayikudlala nxa bengaphiwanga imali yabo ezinkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 ngamunye, kodwa kubikwa babeyiphiwe ingxenye yalimali okwenze bavume ukudlala le-DRC kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.